Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeCTU ithi ilakho ukujengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi owe extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki.
Angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi eSaradini nxa ikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa.
Ibandla le-MTC selilandele imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChirati izolo ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration bethi asifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo but ayikhona violent abuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni siluze labo ntu abezimbabwe labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona phela simuzwanga khonoku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ithi ilakho ukujengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi kuzahlangana amalunga eGeneral Council azinkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zeZCTU, njalo yizo ezingathatha lesi isinqumo okungeminye yemizamo yokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Inhlanganiso le yaqoqa ukutshengisela ekuqaleni komnyaka kuze kukhuphuke intengo yamafutha epetulo. Kwabotshwa inkokheli yalinhlanganiso kanye labanye besetheswa icala lokweba impahla ezitolo. Asizweni umnumzana Moyo esichasisela okuningi ngalolu daba.
Lokhu kusezisebenzini sengithole nje engathi isicebiso sokuthi ngibizeleke umhlanganiso wechimbichimbi obayibiza bethi Extraordinary General Council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke inhlanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esitaladani singenzani, yilo elisinika amandla belingakaze ke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuye lenini yini esitaladeni. Kodwa njengomuntu osele sikhathi ke esenza lo msebenzi akumangalisi nxa bengahlangana kumalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni, angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa kuyikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate lama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Sibone ngani akulanto ephumayo ke evela kuhulumende layo ngani kala answer ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi layo uhulumende. Udubo lukhona ikuthi nxa nje bephuma ku-collective bargaining table kuthathwa nje inflation ababe kutholile ubangela ukuthi bebesebezaphenduka kuvikezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo ngoku every day.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi iluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha lemali.
Sibona ngani ke akula remuneration eholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesiba lutshwana esisiya emsebenzini esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu engaba abaningi emulini ngokuthi abaningi kabaye emsebenzini. So imsebenzi kayikho. Laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo. Yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxela eseHarare. Ibandla leMDC selilandule imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu werally eChurate ngesonto ntambama ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva komhlangano wabo omkhulu weCongress. Umsakazo weZBC uthi umnumzana Chamisa uphinde wacothoza abaphatheka kunkulumo zokuthuthukisa umnotho welizwe ezePolitical Actors Dialogue. Njalo ulokhu ezenza umkhokheli webandla leMDC lanxa umthethwandaba wamsusa kulesi sikhundla. Asizweni ingcazelo yesiphathamandla seMDC, umnumzana Joel Gabuza obesemhlanganweni weChirezi.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration. State lafuna ukuthi simkeep umuntu lo. Ya, but ayikona violence ukuthi simdose. Abuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni sinuze lawo ndawo ezibaba. Lawo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona phela sikuzwa kakhulu. Yabona-ke kuposa kuchane la maraliseke sibe lawo ebhinga. There were a lot of people, I can't give you an estimate, but bigcwele istadium. Abantu bebesele ukuthi bengahlala bahlala le groundini but ama-stairs abantu bebegcwele wonke.
Okunye ade kukhuluma yikuphi okuqakathekileyo emhlanganweni?
Ukhuluma nge-economy, ukhuluma nge-state of the party, wakhuluma ngento ye-judgment leyo. Ukhuluma lokuthi i-Congress zahamba njani, then what's the way forward after Congress. Yiko ukhulunywe phela ngama-demonstration la. Kuqale wabonga abantu ukuthi bazovotela. Bathuthela nje kodwa bona asomlando wabo, bazovotela ezangeni. Bathi abantu abanomona bayala ukuphuma esihlalweni.
Kungani ibandla lakho litshona likhuluma ngokhetho lwedlulayo lingalungiselela ukhetho oluzayo?
Asingeke sakhuluma ngokhetho oluzayo ngoba lolo lodlulayo lwesikwering akuyi kwakhuluma ngento ezintsha ezakudala ungakaziboni. So yikho sifuna ukuthi hayi singakhuluma ngoluzayo bazasiphinda njalo besitshontshile. Asiqale silungise lokhu kwadlulayo ukuthi sibonisane ukuthi hayi wena zala utshontshile la la evumi ukuthi hayi madoda nditshontshile ngiyaxolisa kuyaxolisa nokwenziwana. Sesivumelane ukuthi hayi ngcono silungisele loluzayo asisafuni kuphinde. Kuphindwe khona ngoba sikhuluma ngoluzayo bayasitshontshela futhi.
Abanye bathi abaliboni njalo ephalamende likhankasela ukuthi kulungiswe imithetho yokhetho ama-electoral reforms eliyake likhale ngawo ukhetho solufikile.
Ye phela anti kule mto eziningi ezilungiswaka kathesi sisazama ukuthi silungise ezomkolobe.
Lingakulungisa njani okwemnotho olizwe lina lingekho embusweni njalo lingekho phakathi kwenkulumo?
Ngiyabona ukuthi ama-ideas omnotho ayisikho ukuthi abantu bezana bakwazi. Abantu bezana mina nithemba ukuthi bayakwazi okufanele kwenziwe ukuthi umkolomo ulungise. But ukusela ukungilimbani yikho kuyathi kulala ilizwe. Asiyabona ukuthi wona amabhondi la ngokubona kwethu awasela ncwedi ezimbabwe. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ibhondi ayisebenzi ukuthi uhulumende lokho ekuphikelele ukuthi ibhondi yasebenza. But siyakwazi ukuthi benzele ukuthi bedinde ama-bond note bewafake estradini batshontshe imali ebantwini bathatha ama-youth bona bebesisabota beyekele ukuthi belungiselela abantu abezimbabwe. So into yemkhono mayihluphe ukufanele ukuthi abantu beyekele ukutshontsha bekhangele ukuthi kuyinokungenzi ukuthi.
Uthe abantu bebebaningi eChirezi njengemhlanganelo yalibe layo eBhinga. Ubona ingane eBhinga ngesinye sezigaba esiba le mhlangano eminingi kakhulu kulezinye izigaba, njalo isizathu yisiphi?
Angithi uyabona ukuthi abantu ukuthi beze bephume ngobuningi babo bayabele inkathazo zabalazo lapho abahlezi uhle abantu abaphuma so thina njengebhinga siyaphuma ngobuningi ngoba hhayi siyakunanzelela ukuthi ithemba esihlalo liku-MDC and likuba kujamisa yokusiphuma ngobuningi and ngiyabona labetshirezi ngendlela esikubone ngayo la ma-problems awatshela upresident ukuthi situwe icaba lamagetsi abantu sexhotsheni msebenzini emapulazini abo bahola bahola ama-$100 amapulazi enzimba yathathwa ngama-ovet konke lokhu yena kubenza abantu bezonke befuna ukuthi hhayi ithemba lethu likutshamisa ngcono siye kuzinqazela ukuthi uyini angasinceda hambo.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza isiphathamandla sebandla le-MDC njalo emela iBinga South edalele eParliamente sisukela sikhulumela yena ke sanda ukusuka eChiretsi likhumbuleke njalo balalela ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele njalo siyabona bakhona abanye asebesixhasile vele uNomthandazo Nkomazana uthi kakubuyelwe ezitaladeni vele ngabona utsho udaba loliyana lapho besikhuluma khona leZCTU isithi mhlawumbe bazabuyela njalo ezitaladeni silo Enoch Dube siyabonga ukusixhasa ulalele uhlelo sikhona sizalethulela ezinye indaba. Ye uNomthandazo Nkomazana uthi izinto zikhutshulwa ngemva kokukhuphula imiholo hayi ye intengo yempahla ilokhu iqansa isiya phezulu uthi sabona Nkosazana usekanokhoza njalo uNomthandazo Nkomazana uthi well said Gabuza ngabona ukuthandile obekhulunywa isiphathamandla se-MDC lesiyana silo Glenn Dewa othi good morning lo Musa Mazibuko othi mamhlanga msakazi wethu esimthandayo livuka litshona njani ngapho kwelakini ngiyazi kusemini thina siyavuka ne-run bike ese-SA hhayi lapha-ke ngathi kusemadabu kabusa kathesi hhayi sokudlula emadabu kabusa sokusiya kukota to 1 ekuseni ye usikhumbuzo mlalazi layo uthi akachume uchamisa hhayi kutsho uthi layena amboni ukuthi engabe emsekela uchamisa ke sikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi ibandla le-ZANU-PF kobulawayo lesule ukhetho oluqhutshwe kuthange lapho owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda ehluleke ukuncintisa kwisikhundla sokudinga umgcini sihlalo waleli bandla kuleliso sigaba. Isiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana George Nare uthi ukhetho soluza kwenziwa kutsha ngomgqibelo ozayo ngoba abantu bavotela amalunga angelahlonzi kukanti abanye babo bake badala amacala njalo abanye bengelasithunzi. Kodwa uthe iZANU-PF kufanele yamukele eyinye impumela yalolu khetho lapho okunqobe unkosikazi Rejoice Ndlovu ukuba ngumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana nabo mnumzana Sifa Sincube osengumgcini sihlalo logarikayi Zonde osekhokhela ugatsha lwabatsha. Umnumzana Jabulani Sibanda ubikwa engaliswanga ukuncintisa kodwa ededele umnumzana Sifa Sincube ukuthi abe lethuba elihle lokuncinta kulolu khetho. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana BK Mathiza uthi ibandla elibusayo ele-ZANU-PF lilenhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo umongameli Emerson Mnangagwa usebenza gadalala ukubona ziphumelela. Uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kuzaphela ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi ilizwe lizikhandele impahla. Ngakwelinye icele umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi osomabhizimusi abangamachumi ayisitshiyagalombili lasitshiyagalolunye i-89 sebebhalisile ukusungula amankampani okubhaka isinkwa okungamanye amacebo kamongameli Mnangagwa okwehlisa intengo ngoba i-Lobels, i-Proton le-Bakers Inn sebezikhuphulela intengo yesinkwa mahlayana. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp.
ngiyalibingelela ngalesi sikhathi ku Studio 7. Ngibonga umsebenzi omkhulu kakhulu eliwenzayo. Ngoba kungayisini ngavele sisentuthwini ngaba sazilutho ngoba ZBC lawa yakiwe yazikhulumela kwabo kungazwakaliyo lokuthi kuyangathi. And lisilethela esikubonayo hathi laba abasitshela ukuthi into yenzakale namhlanje uyikhangele but uzathi singase beyikhuluma bona bayikhuluma ngenye indlela enceda wona enceda ubana bona bebebakalokhu besembusweni. Ngikhangele indaba yenduna izimota lezo abathi befuna ukuzithatha babesipha uchifu begcwalisela amandla abampha wona ukubana abe la mandla ukwenza konke akwenzayo. So nxa uchifu esithi okubi kakufuni endaweni yakhe akusolileyo akabamikela khuluma kanti yiwo abamphayo amandla ukubana akhuluma umsebenzi wakhe kanye wona lo. Uma engasayenzi lowo msebenzi uzayenza kuphi umsebenzi? Ngabona ukuthi intaba leyo intaba zinduna kayisoze ithathwe njengalokho abakwenza njalo ulawo imvume ukubana achodoza kanti lawo bayachodoza kanti sibathi nxa i-MDC campaign abethi iphiwa amandla e-Britain. So la nxa sithi ekhuluma kwakhe kakhulumi ukuthi nxa sithi ama-sanction angezelelwa nguye la kakhulumi kule mvume yokukhuluma anti laye ngumntana weZimbabwe. Yikho thina size sikhumbule emuva le ukuthi umgalo watshinto zingcono kakhulu kathi sani sebelala bengadlanga abanye uyatshone abantu sebephelile kade semgodini ngokufela emgodini wonke umuntu usegcwele emigodini segcwele ngaphi ngaphi sedinga ukuthi ukuthi athole kokudla ngokuphangisa godini lizwe liyafa kuzoyenzakalayo kuphela kwabantu ngoba kathi sabantu bayafa abanye bafela ezibhedlela akusoze kukhulume kuthiwa indlala ebulela umuntu lapho umuntu awusuke wawugula uyagula uyagula kodwa indlala abanye sebesidlala kungafana nanga ukuthi kudliwe ukusuka kumfakele umkhuhlane. Ungathi wena emasimini uke wathatha umuntu okade ehlawula egqibela ukhula wamxotsha wathi suka lapho na awukwazi ukuhlawula uhlawula ugqibela ukhula ube suzothatha omunye ozithi uyakwazi ukuhlawula abesehlawule egeca umuntu. Yikho esikwenzelwa ngamadoda lawa athi siwaphi isikhathi isikhathi sokubuta abhidlize esikhangele yikho kwakusenza umgaga. Umgaga wayesithi kuzalunga kuzalunga uze waziphumela umuntu omdala wahamba kulanto elungileyo.
Besicela uhulumende aphathise ezikolo ngokudla kwabantwana besikolo. Lo nyaka emakhaya abantu kabazuzanga, abantwana ezikolo akusafundeki, abadli. Ababalisi bakomplain ubona abantwana nxa befika esikolo yabona umntwana sefuna ukulala. Hayi, lo nyaka kulanto enhle. Uhulumende mayingavuseleli uhlelo lwakhe olokuthi khona kuphekwe ezikolo abantwana bathole ukudla kungasiza kakhulu ngoba izikolo hayi indlala ibulele sibili kakhulu. Mina engikhulumayo ngu-Gabriel Moyo.
Salibonani lonke, mina nguSibusiso Swela ngibuye eFlabhosi. Ngibuhlungu ngesimo sempilo yelizwe lethu elikamthwakazi lathunjwayo. Namhlanje isinkwa siyadula sikwazi ukusithenga sesisabaleka sazohlala eSouth Africa. Sihlukumezeka ngenxa yomkamnangagwa. Kathi mnangagwa yena kwehlulani ukudlaya kaphume emkhudle esikhundleni angithi utshaye umgabi khulu. Kuke kungena abantwana abancane ukuze nathi sikwazi ukuphila kakhulu ngoba mnangagwa nguyena umnini wegugura wundu okuqala. Okwesibili wasihlukumeza emathebheleleni asilabazali sizintandane. So asimthandi thina kasimfuni manje sihlezi eSouth Africa abadala bahlala bodwa eZimbabwe. Kubuhlungu lokhu ngoba iy'ngane zethu zizakhula zingelasiko zingalazi isiko lethu. Khona manje njengezami iy'ngane zintathu kazikwazi kona inkonto okuthiwa yinkomo lobo kuthiwa yimbuzi. Ngabazalele eMzantsi Afrika la manje ndilokhu endihlala khona. Kubuhlungu kakhulu sendilokhu loba ngihamba ngifike ngiphelele eBeitbridge ngiphenduke ngiphelele eBoda Messina ngempela kwamba eBeitbridge ngiphenduke ngibuyele futhi eSouth Africa. Ngizame ukuthi ngiyebona ukuthi isimo sinjani. Hayi, siyacela lo Nkulunkulu sesizwile asixolele asizwele kangenele athumele umlilo wakhe umnangagwa la yakavuke ehlile esikhundleni kuke kubuse la wabakamthwakazi ngoba lathi silaba bakamthwakazi abafundileyo.
Salimanani njani basakazi abahle lo okukhulumayo ngobusane Sibanda mphuma le emagusini enkaya kwasikhokhokhoni Scott umbuso obhukwami umazamba lento eyenzeke enduneni undiweni le ayiqondanga kubonisa ukungahloniphi abanye abantu endaweni zabo abaziphethe. I-government kumele ukuthi ifunde ukuthi ihloniphe abantu ukuze labo abantu bayihloniphe, ingaqambukeli endaweni ezingayifanelanga ngoba ithemba ukuthi yona ilezikhali kumpila abantu abazohamba sebelandelela abantu befuna ukuthi bababulale. Ukusuka abantu bezama ukuhlasela umuntu omdala, abantwana abancane, bayasho lokukhuluma abantu bathune izanpiyo. Imbi lento eyenziwa izanpiyo futhi imbi. Ukuhlukana ngembono akusikho ukuthi sokufuza ukuthi omunye umuntu aphile nzima noma sokole ngenxa yokuthi kahambisani laleyo nto wena uyabe uyifuna, futhi izobisela ilizwe emuva. Bengacabanga ukuthi le nto abayenza emuva kubobaba labokhokho bazoyenza futhi lakulezi zizukulwana zamanje, izayenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilayithe litshe lonke lenenda. Bayakhathala abantu msakazi, bayakhathala. And sitsho isintu sesiNdebele sithi ingunga izwe zikhala kakhulu sizadabuka. Angibonge lapho.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsapp onombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 464 0318. Njalo silomnye futhi umlayezelo ovela kuSanokhoza othi hayi khohlwani ngochamisa lo, liyazikhohlisa nje bogabhoza. Ngumbono wakhe lo unganivumelana lo sikhumbuzo mlalazi lo lesedimo leya layo uyasibingelela lapho. USanokhoza uthi baba abantu abakhonxa bengayazi inkomo, asonto ongasitshela abantu leyo khuluma into elomkanje, uhambisa abantwana ekhaya udliwe eGoli, wena nanko uthi uphelela emsina, indoda kayikhulumi njengawe. Ngoba ngiyakwazi bengiza kupha isidwaba sazi njalo sanomhla yena, kodwa kufake ku-context watch ukuthi kungani isizathu bengakaze beyibona inkomo, njalo uyachasisa lapha. Mbona ingani laye ulo mbono wakhe ngaloloda. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilizwe leMalawi liqhuba ukhetho kusasa njalo kulamalunga ayisikhombisa ancintisa kusikhundla sokudinga umongameli walelo lizwe. Kodwa abamqoka ngumongameli Peter Mutharika kanye lomnumzana Saulus Klaus Chilima lomkhokheli webandla eliphikisa umnumzana Lazarus Chakwera, njalo akukacaci ukuthi ngubani okhokhelayo. Ikomiti yomanyano we-United Nations owe-UN Committee Against Torture ithi kufanele ilizwe leDemocratic Republic of Congo lekele ukuhlukuluza izibotshwa lezinye izijeziso ezephula ilungelo loluntu. Kwezenzakala eMelika, umculi uLane Hardy owedolobho leLouisiana khonapha eMelika nguye onqobileyo kumncintiswano lapho okukhethwa olephimbo elimnandi okwedlula elabanye owe-American Idol ngesonto ebusuku kodwa ekuseni eZimbabwe. Uncinte abanye bakhe ababili abakade sebesele kulo mncintiswano ababalisa uAlejandro Aranda loMadison Vandenberg abangene kusigaba sama-runners-up. Asizweni uRyan Seacrest ememezela ukuthi uLane Hardy nguye oseyi-American Idol yalona nyaka, njalo uzathola mvuzo bani.
Officially closed. I now have the final results in my hand. For the final
Ngemva kokunqoba, uLane Hardy oleminyaka elithumi lasitshiya ngalolunye 19 uzathola usizo kungcwethi kwezomculo ukuthi abe ngumhlabeleli opheleleyo njalo uzacula endaweni ezibalisa iHollywood Channel lezinye. Abaqoqi balumdlalo bathi ngokwakuqala ukuthi kukhutshwe nge-elimination oyedwa oncintisayo olokhu engelamavoti amaningi avela kwababukeleyo, kuhlatshelwe njalo kukhethwe onqobileyo ngasikhathi sinye. Abakade besehlulela kulolu hlelo ama-judges ngabaculi uKate Perry, uLuke Bryan kanye loLionel Richie, njalo omemezeleyo nguye ke uRyan Seacrest. ULionel Richie uqale wahlabela yakhe ingoma elodumo uDancing on the Ceiling andubana abancintisayo labo bacula ezabahlabeleli abaziwayo. Abanye abahlabeleli abaxhase lomncintiswano ngokucula ezabo ingoma ngoAdam Lambert, Carrie Underwood, Jordan Shavi, lo Daddy Yankee ocule njalo wagida lo Katy Perry. Abanye asebengabahlabeleli abalodumo abanqoba kulomncintiswano eminyakeni edluleyo babalisa abahlabeleli abaziwayo oFantasia, Jordan Sparks, Kelly Clarkson labanye. Kwezomculo namhlanje ke sijayiveni kancinyane sikhohlweni inhlupho zethu lo omi esithi cheerleader. Yeah, she is always in my corner right there when I wanna. All these other girls are tempting but I'm empty when you're gone and they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting but I'm empty. Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Loga omi esithi cheerleader ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi lakho ukutshengisela isola kubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni we-extraordinary meeting owesiphangephange ezawuqhuba kuyona le iviki. Ibandla le-MDC selilandule imbiko yethu umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChiretsi ukuthi batshengisele ngodlakela. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.